Good night, Zimbabwe.
Siyabonga uChris kanye loSandra. Siyalamukela kuStudio 7 ngolesine mhla ka 28 Ngcwamakazi 2014. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu uPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, isikhulumele se-MDCT umnumzana Douglas Monzora uthi uvimbe izisebenzi zomthethwandaba ebezithunywe ukuzothathela umkhokeli webandla lakhe umnumzana Morgan Tsvangirai impahla emzini wakhe we-Highlands eHarare esithi bebejonge ukuzomyanyisa nje. Umgcinisihlalo webandla leZANU-PF umnumzana Samuel Khaya Moyo usexwayise abagcinisihlalo bezigaba zelizwe jikelele ukuthi kabamelanga ukuthukela indaba zebandla emphakathini, ikakhulu udaba lukankosikazi kamongameli uGrace Mugabe. Lanxa umkhankaso wokulinganiswa kwamathuba phakathi kwabesilisa labesifazana usolesikhathi usungulwe eZimbabwe, abesifazane abasezikhundleni zobukhokheli balokhu bebalutshwana, ikakhulu kwezombusazwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Isikhulumeli se-MDCT umnumzana Douglas Monzora uthi uvimbe izisebenzi zomthethwandaba ebezithunywe ukuzothathela umkhokheli webandla lakhe umnumzana Morgan Tsvangirai impahla emzini wakhe we-Highlands eHarare esithi bebejonge ukuzomyanyisa nje. Kodwa izisebenzi lezi zithi zilandela isinqumo somthethwandaba esokuthi zithathe lezi mpahla ukubhadala izisebenzi ze-MDCT ezithi zaxotshwa umsebenzi ngokungekho emthethweni ngomnyaka ka-2010. Ukhangele lokuba indlu kaTsvangirai kanye lemota zakhe zizathengiswa ukuze izisebenzi lezi ezaxotshwayo zithole iholo lazo lamadola afika phose ingxenye yesigidi 491,760. Kusenjalo ukuthethwa kwecala eletheswa umnumzana Witness Dube otshayela imota kankosazana Thokozani Khuphe ongumsekeli kamkhokhelo we-MDCT kwedluliselwe phambili lamhlanje ngoba amagqeda kamnumzana Dube ekhalaze ukubana aqale efundisise amaphepha emthethwandaba aphathelane lalolu daba. UDube wetheswa icala lokushaya umshayeli wemota kamnumzana Sengiso Chabangu okucelela leli bandla ele-Renewal Team kanye lokumthathela imota, imali labomakhalekhukhwini. Ubikwa njalo esithi wayelandela amazwi omkhokheli webandla lakhe umnumzana Morgan Tsvangirai okuthi kufanele impahla ye-MDCT ithathwele abanye babo abaku-Renewal Team. Kodwa uyaliphika elinye icala asizweni okuningi ngalo daba kungungxoxo usithandekile emhlanga we-Studio 7 ayiqhube lomnumzana Chabangu.
Khangelele sonke ukuthi lamhlanje kuzaqala lokho okuthiwa yi-trial ukuthi kube lobufakazi zobugcweleyo phakathi kwenkantolo. Kodwa ngenxa yokuthi-ke udaba lolu belukade luku-Major Street Court, i-court engaphansi, ikubone kufanele njalo kuhlonipheka ukuthi lolu daba lunzima kumele luhanjiswe ku-court engaphezulu kwayo, i-magistrate court. So luhambeke ku-regional court. Ku-regional court ke besikhangelela ukuthi luqalise lamhlanje, kodwa ngenxa yokuthi laba ke abamele laba esibacabangela ukuthi benza lesi sehlakalo, basithathela le imota esikhuluma ngayo lamhlanje, bathe amaphepha basafuna ukuthi baphiwe ithuba elokubana bayekhangela la amaphepha ukwenzela ukuthi baphenduke udaba lolu luqalise. Basovunyelwana ke ukuthi sozoqalisa ke mhla ka-17 kuyona le inyanga ezayo.
Sacina sixoxe ngokuthi umthethwandaba uthe libuyiselwe imota liyana eyathathwayo, seleyamukela yini le imota?
Imota kasikayamukeli. Uhluko esihlangana lalo ngolokuthi silabantu abazitshela ukuthi bona bayahlonipha umthetho, kodwa egumeni labo bengahloniphi lowo mthetho, kodwa bafuna ukuthi bayenxusa omakhelwane labo makhelwakanekazi ukuthi bahloniphe umthetho. Sesibanika isikhathi eside, sesizabuyela njalo ekhothi siyedinga incwadi yokuthi bephule isinqumo senkantolo enkulu ukubana imota leyo siyibisele. Okwesibili, sizabuyela njalo kuyona le iviki enkantolo ukuthi siyephola incwadi esithi i-writ of execution e-high court, ukuthi sithume u-sheriff ukuthi ahambe ayethatha ke le imota lapho esicabangela ukuthi ingabe ikhona. So izinto lezi esizabe sizenza lapha besicabanga ukuthi sikhulumisana nabantu abacabangayo, kodwa sesibona ukuthi sikhuluma labantu abasifulatheleyo thina singani siyakhulumisana. So yikho esiza kwenza kona la maviki abamabili alandelayo singakayi-ke umthethwandaba mhlaka-17.
Lo-ke mnumzana Sengwesu Jabangu, isiphathamandla sicelele MDC Renewal Team, ubekhuluma lapho ecingweni esewange. Umgcinisihlalo webandla leZANU-PF umnumzana Simon Khaya Moyo usexwayise abagcinisihlalo bezigaba zelizwe jikelele ukubana kabamelanga ukuthukela indaba zebandla emphakathini, ikakhulu udaba lukankosikazi kamongameli unkosikazi Grace Mugabe. Emhlanganweni wesiphangiphangi owenzelwe eHarare izolo, uKhaya Moyo uthe inkulumo isigcwele kubandla leZANU-PF sokubangele ukubana kube lokungezwani, ukudonselana amandla sikubhahile ebandla leli osokuvize amaxuku amabili. Elinye likhokhelwa ngumsekeli kamongameli Mugabe unkosikazi Joyce Mujuru, kuthi elinye likhokhelwa ngunobhala webandla mnumzana Emerson Mnangagwa. Unkosikazi Grace Mugabe ukhangelele ukukhokhela uhlangothi lwabesifazane ngemva komhlangano omkhulu weCongress weZANU-PF okhangelele ukwenziwa ngenyanga kaMpalakazi. Ukuhlaziya lolu daba, uChris Gande weStudio 7 uxoxe ile ngcweti kwezombusazwe mnumzana Morris Ngwenya oyisiphathamandla sebandla leZANU-PF.
Politburo vele ikhethwa ngumongameli welizwe, nguye okhetha abantu ukuthi wena uzathatha lesi sikhundla, wena uzathatha lesi sikhundla. Ngakho-ke lokho liqiniso sibila kutsho ukubana umuntu wonke ungaso yena kuphela ucomrade Mchinguri, wonke umuntu kusezandleni zikamongameli welizwe ubana yena nguye okhethayo ngokukhalipha kwakhe.
Siyabona njalo ukubana umgcinisihlalo webandla umnumzana Simon Khaya Moyo usetshele inkokheli kakhulu ama-chairman ukuthi bengabi bekhuluma ngokwenzakala ebandleni, kungakusichondo?
Ye, kunjalo sibili ukuthi njengebandla kuyabe kulungile ukuthi sibone ukuthi yonke into engabe ikhulunywa kumele ikhulunywe kusuka ehofisini eqondile ekhangelane ngezokukhitshwa kombiko, ngenxa yokuthi sizathola ukuthi abantu sabona kusikhathi esidlulele lapho okwakhitshwa khona imbono yomunye umgcinisihlalo oweprovinsi, yena-ke ekhipha umbono wakhe engakahlali phansi labanye bakhe asebenza labo ukuthi izinto ezinjengazonezo suka ziphambanise ukusebenzela ndawonye nokumanyana kubandla. Ngakho-ke mbona njani vele yikho vele kumele kube yinto eqondileyo ukubana kumele baqondiswe lokho abazawukhuluma, ngenxa yokuthi sifuna phela ukuthi-ke ibandla likhulume njengebandla elilodwa hathi ukuthi omunye umuntu uzakhipha umbono wakhe esithi ngokwebandla kumbe lokhu lalokuya.
Wona amalungiselelo e-Congress ahamba njani?
Kulesi sikhathi ngazake sitsho okuningi singazi okuningi, kodwa vele yona-ke i-Congress ngokwayo sibona ukuthi i-ZANU-PF libandla elihlala lilungisele ukuqhuba imihlangano yalo, ikakhulu nalo owe-Congress owenziwa ngemva kwesikhathi eside, ngenxa yokuthi i-ZANU-PF libandla elilama-investments lezinamabhizinisi azabe nanza konke okuyabe kusenziwa ikakhulu kwezendleko oyidingakalayo. Ngakho-ke ngokubona kwami hhatshi akukhangeleli ukubana kube lephutha kumbe kube le nkinga ekuqhutshweni kwe-Congress ngo-December.
Umnumzana Morris Ngwenya yingcweti ecubungula izombusazwe njalo eyisiphathamandla sebandla le-ZANU-P F. Lapho-ke ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kilohertz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com. Izakamizi zeGwanda zithi ziyalujabulela uhlelo loqhutshwa ngabenhlanganiso ibona ngokutholakala kokudla okweneleyo emhlabeni jikelele e-Food and Agricultural Organization, FAO, oluhlose ukuqeda izinye zendubo zabaswelayo kanye lemuli zabalimi bemaphandleni emsebenzini yokuthuthukiswa kwezokulima eZimbabwe. Intatheli yethu uMavis Gama usethulela lolu daba.
Lolu hlelo oluqhutshwa ngabe-FAO imanyene lezinye inhlanganiso ezisishiyagalolunye luhlose ukuphathisa imuli ukuba zithole isivuno esiphezulu kanye lokuthola inzuzo ethe xaxa kuzilimo zabo. Luhlose njalo ukuthuthukisa abalimi bemaphandleni ukuba banelise ukuthola okudingakalayo kwezokulima kanye lokuthi bathole isivuno esingcono. Abalimi abasebenza phansi kwalolu hlelo eGwanda bathi selubathuthukise kakhulu empilweni zabo lokhu lwaqalayo. Unkosikazi Esinathi Moyo wasehlake eManokwe Village ngomunye wabatholelo lusizo.
Mina ngangingelakhuba ngandlimi yakomakhelwana. Ngiye kuqale ngilandela umakhelwana, ngimlandela azabe uyazendlimela. Kuthe sokuthiwa kulohlelo siyaphuwa izikale lezi, siyathenga izikalo ngafaka imali $80. Uhulumende sekufakela iFAO iza kufakela la ukuthi uthuthukise uthenge izinto ozifunayo. Ngabe ngidinga imali naliyana ngathengisa inkukhu zami ngazo. Ngaba la embijana ngaboleke inye komakhelana ngazafaka khonapha ekugeneral dealer lo ngase mfakelwa ke imali liyana ngakwanisa ukuthenga ikhuba. Namhlanje le khuba brand new lilezimbe ezigwanileyo okumbusisayo ngokuthi so lonyaka nxa silima ansalandeli muntu, umuntu ongelakhuba sezalandela mina ezithatha ikhuba lami sincedisana.
Uthi unkosikazi Moyo le ndlela yokulima asebeyifundiswa ngabalimisi babo esigabeni saseGwanda isiphathise kakhulu.
Lakho kunokhane sakwenzayo amagoduni alana, mina ngavuna indumba ngilazo shu. Ngiyakubonga okuyinto khunokhane alasenze lakhona. La mazambane ngazuza okokuthi amanye nizathengisa ngisenibeka inhla imali yami liyana ukwenzela ukuthi nxa selufikile uhlelo lweliyana ngibe lakho ukuthi ngikhiphe imali ngibuye ngizuze okunye. Ucingo hhayi angikaluthengi, ngikhona nizaluthenga ngoba ngiqale ngekhube into kade ngelayo.
Abe-FAO laba basebenzela abalimisi bakahulumende ukuze luphumelele lolu hlelo. Umnumzana Khumbulani Sibanda ongumlimisi eGwanda uyaluncoma kwamagama ethi seluphathisa abaningi ukuba banelise ukulima kanye lokufuya.
Okuqala ngathi kimi njengomlimisi kwenze kwabalula ukuthi zingihlanga nabalimisi sisenza izifundo ezinjenge-general master farmer training leze master farmer training ukuthi uhlelo lube njani luqhubeke kuhle. Ngiye ngapha kubalimini uhlelo lo la lenza kubalimi bakwazi ukuthi la ungabiso kuncinyane ngendlela yokuthi unganxa upheka isithwala uyaphehlela omunye bese uyalempuphu yokujikisa. Ngama contributions lana abalimi babephehlela iFAO ibuye ijikise, so kwasokusenza ukuthi abalimi bekhule ukuthi bakwazi ukuziphandela ukuthi le dona nxa uhlelo umhlanalo sithi hayi sesicine lapha. Ngokubona kwami abalimi sebalayi indlela yokuthi kwesikhathi bangasala besenzani beqhubeka besiya phambili.
Ingcweti kwezokulima zibika ukuba ukusilela kolwazi kwezokulima kanye labalimisi ngokunye kokubuyisela muva isivuno kubalimi bemaphandleni. Lutholiswe usizo lwemali phose izigidi ezingamachumi amabili lane loluhlelo ivelela inhlanganisweni ezibalisa eye-EU, DFID kanye leye-OCAID njalo izasetshenziswa ukuphathisa abalimayo lokufuya ezigabeni eziyisikhombisa kanye leziqintini ezingamachumi amabili lane elizweni. Ngimele Studio 7 ngiseGwanda ngingumevis Gama.
Inhlanganiso yabasakhulayo e-Youth Forum of Zimbabwe ithi uhlelo lokwabela uzulu ama-shares amankampani emazweni olwe-indigenization soluqambulwe ngabantu abanothileyo. Umqondisi wenhlanganiso leyo umnumzana Wellington Zindobe uthi iningi lalabo abangene kuhlelo lolu yilabo abathola amapulazi kusabiwa umhlabathi lezinye inhlelo zikahulumende. UZindobe uthi lokhu sokwenze ukubana inhlanganiso yakhe ibize umhlangano omkhulu lamhlanje ntambama ukuthungatha indlela ezitshiyeneyo zokuphatha uhlelo lolu. Uthi abakhangelelwe ukuba semhlanganweni lo ngabaqondisi bamankampani lenhlanganiso ezizimele zodwa. Iziphathamandla zedolobho leHarare abamele amalunga edalela ephalamende kanye labantu makhaza. UZindobe uthi sesifikile isikhathi sokubana uZulu aqhube uhlelo lolu ngendlela eqondileyo. Amankampani emazweni kumele abele uZulu amasheza angaba yisilinganiso sokungamashumi amahlanu lanye ekhulwini 51%. Baningi abalusolayo uhlelo lolu besithi luvalela ukubana osomabhizimusi bemazweni bengavuli amafekiteli kumbe amabhizimusi kweleZimbabwe ngokwesaba ukubana bazawathathelwa nguhulumende. Ukuze sihlaziye udaba lolu, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxele losakhulayo umnumzana Bekezela Nkosana osedolobheni lakoBulawayo.
Abantu abansundu kuyadingakala ukuthi babe empowered. Kuyadingakala ukuthi ama-resources asemhlabathini lo esizele kuwo ukwanisa ukuzibhenefitha thina.
Ye, ungathi-ke uhlelo lolu okwamanje lume ngaphi? Wena njalo uyaluzwisisa yini ukuthi luya ngaphi?
I-problem ikhona ukuthi uhlelo olunjani alujenanga ukunceda abantu abeludinga uncedo lwakhona. Now, what I'm saying is, kunabantu abaningi aba-talented out there, but then ma ungela ama-connections angikhona, usizo linjalo lunjani alufiki ku. And izikhathi eziningi, it's all a show. I think it's all a show ukuthi kubonakale ukuthi no, lapho sibambe imihlangano enje, so lani lani, ngoba ama-fruit akhona asiwaboni. Yehlalo imihlangano yenziwe kuthiwa youth forum so and so, but singaboni i-difference, kungatshintshi lutho.
So ke ubona ngazani kumele kwenziweni mfo kaNkosana ukuthi kulungiswe lokho?
Into okufanele yenzakale akule ngenye indlela ngaphandle kokuthi thina sizenzele okwethu. Ye, sizenzele okwethu, and ma i-government uyukuthi ithi ke kule budget engaka for maybe the youth or abantu abadisabled landlines kube yibo abazidrastelayo imali zakhona abazifunayo ubabona ukuthi ukwabelana kokhona kuhamba njani. Ngoba thina sila ma-database silayo i-youth, siyabazi abantu abasebenzayo, siyabazi abantu abaphuma kuma-colleges ngaphingaphi, nabantu abanjani esilaba yithi njalo esenza kuyo msebenzi. Kuyekufana izinto ezinje sisenzeni sizenzeli, ayikho nto esithiyele ama-organization kuphela azesenza izinto band or back kunje, thina kasikwazi okungama-meetings okunjani.
Ye, nxa sukhangeleke uhulumende yena ngokwakhe ubona zani kumele enzeni ukwenzela ukuthi abantu laba abantu beZimbabwe bathole okunye nje kumbe okuyingcosana kwakhonokho kumele kwenziwe kuhlelo lwe-indigenization?
Okay, step number one, uhulumende kufanele yekele ukusifundisa into zepropaganda.
Lo-ke ngumnumzana Bekezela Nkosana osakhulayo osedolobheni lakoBulawayo, lapho-ke limuzwe ekhuluma lo Gibbs Dube oweStudio 7. Lingakhohlwa-ke uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-half past 8 kusiya ngo-9 ntambama kumagagasi awe 909 AM lawe shortwave 12080 laku 15775 kHz. Ku-Studio 7 Live Talk Women's Roundtable lamhlanje sikhangela abesifazane abasezikhundleni zobukhokheli kwezombusazi kwezamabhizimusi lazezigabeni ezehlukeneyo zempilo. Kudaba kuhlelo ke asiyihluzeni bomama. Singakangeni-ke esigabeni sethu esilandelayo wothi sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Umongameli Michael Sata weleZambia ubikwa ekhangelele ukuvula okusemthethweni kuqala kokuhlala kwedale lephalamende elizwe lakhe ngenyanga ezayo. Abazi ngokwenzakalayo elizweni lelo bathi lokhu kuhlose ukuvala imilomo yalabo abathi impila kahle kaSata isibangele ukudoniselana kwenkokhelo ebandleni lakhe le-Patriotic Front. Ucine ukubonakala emphakathini ngoNhlangula lapho kade ihlangana khona lomsekeli kamongameli weleChina. Kuthi-ke inhlanganiso yabodokotela e-Doctors Without Borders ithi isiqinisa imisebenzi yayo yokulwisana lomkhuhlane we-Ebola kwele Liberia isithi lumthwalo lokhu ungalula ngoba usubulele inkulungwane ezidlula ezintathu zabantu. Lanxa umkhankaso wokulinganiswa kwamathuba phakathi kwabesilisa labesifazana usulesikhathi usunguliwe eZimbabwe, abesifazana abasezikhundleni zobukhokheli balokhu bebalutshwana ikakhulu kwezombusazwe. Idale labaphathintambo bakahulumende elecabinet lilamalunga angamashumi amabili lasithupha, kodwa-ke uzananzelela ukubana amalunga esifazane mane kuphela. Phakathi kwamalunga edale lephalamende angamakhulu amathathu lamashumi amahlanu 350 awesifazane alikhulu lamashumi amabili lane kuphela 124. Kungatsha ezijeneyo ezigoqela inhlanganiso ezizimeleyo kanye lamankampani lakho balutshwane abesifazane ezikhundleni zobukhokhele. Umbuzo ke okhona ngothi kambe obaba bayabancindezela na abesifazane kumbe labo omama kababambisani emizameni yokuzithuthukisa loba ukusekelana. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo we-Studio 7 uxhume usenator we-MDCT unkosikazi Sithembile Mlotshwa lowake waba lilunga ledale lephalamende emele iGwanda umnumzana Thandeko Zinti Mkandla. Umamlotshwa usungula lingxoxo.
Amathuba okukhokhela Nkomo aphiwa muntu vele, ngoba nxa abakhokheli bezakhangele nabo kuphela ukuthi baphiwa amathuba, then kwenza kabantu bathi bona manje uzakhokhela njani nxa emele abantu ukuthi bamcentele ukuthi amathuba akhapho kubuya nje esehla nje ezothi gqi ezandleni zakhe.
Baba Mkandla.
Yebo, singabhala phansi kwizisekelo zenhlanzi ezijeneyo ukuthi sizabona umama abangako, umama abangaki. Kodwa umama olesi sindo ozaziyo ozimeleyo uyema laphana abantu bamkhethe ngeziqu alazo ngokwenelisa lokhu alakho. Yikho mina ngibone ngathi omama ikuthi mhlawumbe kukhuleni kwami avele ngakhona ukuthi abantu bayalingana, ngoba omama nxa bengamelela ukuthi bazaphiwa bazaziphiwa ngubani njengoba la vele umuntu eligovu ngena esikhundleni. Omama kabasume bame ngenyawo njengabo bona bomamlotho baziwe ngabantu. Abantu bazabakhetha ngokubona ukuthi umama lo lanxa kulo baba lona ungcono kulo baba loya, bamkhethe ngokubona iziqu alazo ezobukhokheli.
Mamlotshwa, sengike ngezwa abantu abaningi besithi isitha sowesifazana ngowesifazana, kalibambisani lina njengabomama, kalisekelani ukuze lingene ezikhundleni. Othini ngalowo mbono?
Lokho phela yikho kwenza ukuthi ngithi mina kunzima ukuthi kungakuphiwa esandleni lokhu, ngoba phela vele ukubusa konke kuyahluduma, akula kubusa okuphiwa esandleni. Then okokhokhela okwe-corporate world, angazi ukuthi singathini ngesintu ukuthi i-corporate world singathi yini ngesintu, kuyafundelwa baba ube uqeqetshile phela ukuze uzuze amathuba okuthi ufuqe la ungene-ke esikhundleni. So-ke and ungathi uyakhangela nxa umele to mama yibo bazaze bakufuqe uzadana ngoba akulo mama ufuqa omunye umama. Isikhathi esiningi omama bafuqa obaba. Yikho ufica ukuthi ema-churches omama bagcwala belanda umkhokhelo yedwa ngubabo othumayelayo, but ungasuka omunye umama abe ngumthumayeli i-church yakhona iyawa, akula bantu ababuyayo. So kuyatshengisa ukuthi umuthi kamama vele ngubaba.
Yebo, ovumelana layo umamlotshwa yini khonapho ubaba Mkandla ukuthi umuthi kamama ngubaba?
ngiyavuma sibili ngathi ukuthi ngiyakukholwa kodwa uvuma ngiyavuma lanxa mhlawumbe ngingakukholwa kanti kubangelwa yini ukuthi nxa asithathe njengemabandleni obaba balutshwane umama ibaba kugcwele amasonto wonke la kodwa nxa sekukhethwa kuyakhethwa ubaba lanxa nje ubaba wakhona evele ngumuza uza ubuchubu bungekho kodwa yabona umama bemkhetha engitshela kuzezinye inhlanganiso lezi uyabona ngumbe umhlani wesikolo kumbe wombusazwe uyabona umuntu esuma engumama omama abatholemanya endlini ngikhetha ubaba loyana ogqoke ihembe elithanga ngenxa yokuthi mhlawumbe uyakhubala nxa yekumuntu engezwakaliyo kukalutshwane ukuthi omunye umama sukumali mina ngikhetha umama lwana olechiye ebovu ukuze umama lo avotelwe ngabanye ye ngiyavuma sibili ngiyakubona kusenzakala lanxa ngakukholwa ukuthi indlela iqondile ukuthi engxenye omama sebabona ukuthi mhlawumbe nxa bekhokolwa ngobaba into yakhona ingathi iba lesithunzi lanxa ubaba wakhona evele neziqu zokukhokhela engelazo.
Mamlotshwa ungumkhokheli okwezombusazwe kuyini ongakucebisa abanye omama ingabe kusemaphandleni kunhlanganiso ezincane abazikhokhelayo kumbe kwezombusazwe kumabandla athiyene?
Baba Nkomo, ngiyalibonga leli thuba lokuthi omama bake bazwe okusembonweni wami. Ngokukhokhela ezombusazwe sengibone into ezimangalisayo eziningi ezinjengezokuthi entweni zombusazwe obaba nxa bengena ezikhundleni bacentelwa ngomama. Even befika emhlanganweni nje uzafika omama bayasukuma bayalungisa itafula balifaka amafulawuzi balifake amanzi okunatha babona ukuthi uzabe hlezi kuhle. Kodwa nxa kukhokhela umama awusoze babone omama bakhona bonabo besenza njalo. Uzafika uzidingele isitulo sokuhlala ukuthi uzahlala ngathi. Ungathi uyakhangela futhi kithi kwezibusazwe nxa ufika ungukhokheli ungumama abantu abasukumi ukutshengisa ukuthi hayi siyahlonipha nami koke kuzobuyile. Kodwa nxa kufika umuntu ongubaba omama babaqalisayo ukushukuma ukutshengisa ukuthi umkhokheli wabo sebuyile. Ongumama bambone ukuthi umkhokheli wabo sebuyile. Kusebunzimeni obukhulu ke de ngikutho ukuthi akula muntu ozacentela umama indlela. Umama wonke ozibonayo ukuthi ulakho alakho okokuthi akhokhele kufanele abone ukuthi uyazicentela uyazishukumela atshengise abantu bazamncedisa ukuthi afike lapho afuna ukuyafika khona.
Ungathi liyakuqakathekisa yini baba Mkandla njengabobaba ukulinganiswa kwamathuba phakathi kwabobaba labomama?
Nkomo lamahlabezulu nomadawi into nansi basesekhona obaba abacabanga khona lokhu kanye okokuthiwa ngu-honorable mamlotshwa ukuthi umama kaqakathekanga. Bakhona abanye obaba abanjengami mina ngikholwa ukuthi umuntu ngumuntu wadalwa ela malungelo wonke ukuthi abe yilokhu afuna ukuba yikho khona aseze amaphupho akhe ngokuzimela ngoba uthi sithi sizazama ukulinganisa kunzima sikulinganisa ngobana labana kumele balinganise amathuba abanye kabakufuni khona lokhu ngoba xa sekulinganisa amathuba ezikundleni kutho ukuthi labo wade lo muntu wesilisa khona omunye sokumele ehle avulele umuntu ongumama pho njengoba sisazi ukuthi abanye izikhundla bathanda okungakanani kuba nzima. Akhona sibili amadoda acabanga ukuthi omama kumele babe laphayana khangela lezimfeni xa sekuhlathela obaba sebebo akuhlabeleni bomama akuhlabele sengathi omama emfeni balanda ukuzohlabela kuphila kanti akhona la madoda akwazi ukuqalisa ingoma angahlabela kuzwakale.
Umnumzana Thandeko Zintimkandla wakwabalelwa ngaledalela ephalamende emele iGwanda. Lapho-ke ubexoka ndawonye lonkosikazi Sithembile Mlotshwa le-Studio 7 ongusenator webandla le-MDCT. I-Studio 7 ithanda ukuzwa imbono yenu ngenhlelo zethu. Liyazikhwabitha na inhlelo lezi? Yikuphi elifuna ukukuzwa kuphuma? Thumelani i-text message ye-WhatsApp loba i-email ku-studio7@voanews.com loba kusithinta ecingweni kunombolo ezithi 1-202-205-9942. Inombolo njalo 1-202-205-9942. Likhethe u-extension 11 lichiye imbiko lemicabango yenu khonapha ukuze sidlale emoyeni. Lamhlanje silombiko esikuthole kungi-WhatsApp uvela kuPhumlani Ndebele othi ngesikhathi ibandla le-ZANU-PF likhankasela ukhetho ngo-2013 lathembisa uZulu ukubana lizodala imisebenzi uma lingavotelwa. Manje cishe sungumnyaka usiyaphela, okwathenjiswayo uZulu akulalutho olwenziwayo. Intsha ifuna imisebenzi, yikho betshengisela ezidaladeni. Amapholisa akumelanga atshaye abantu uma betshengisela ngokufola emgwaqweni. Baye bekhumbuza uhulumende ukubana alungisise amaphutha akhe, kwaba lama-exclamation marks. uDuboke ukuthi lesikhathi sethu sisavumi ukubana siqhubekele phambili ngohlelo lwethu. Kodwa ke singakalugqibi uhlelo wethu sikhangele ebezikhokhela. Isikhulumele seMDCT umnumzana Douglas Monzora uthi uvimbe izisebenzi zomthethwandaba ebezithunywe ukuzothathela umkhokhelo webandla lakhe impahla emzini wakhe weHighlands. Umgcinisikalo webandla leZANU-PF umnumzana Simon Khayamoyo usexwayise abagcinisikalo besigwaba ukubana bajikelele kabafanelanga ukubana bathukele indaba zabo zebandla emphakathini. Sizigqibake lapha indaba zethu zalamhlanje. Olivalelisayo ngu-Praxedes Jeremiah.